Incwadi yokuqala kaPawulu kuTimothy. UTimothy wokuqala isahluko sokuqala. Mina Pawuli, umpostoli kaKristu Jesu ngomlayo kaNkulunkulu, umsilisi wethu loKristu Jesu ithemba lethu. Ngithi kuTimothy umntanami weqiniso ekukholweni, kakube kuwe umusa lesihawu lokuthula ukuvela kuNkulunkulu uBaba lakuKristu Jesu inkosi yethu. Kwathi mhla ngisiya eMakedonia, ngakutshela ukuba uhlale e-Efesu, ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo, futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo, ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni. Okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe, lakuso isazela esihle, lasekukholweni okuqotho. Abathile badukile kukho lokho, baphambukela ekukhulumeni okuyize, befuna ukuba babe ngabafundisi bomlayo, bengaqedisisi lalokho abakutshoyo labaqinisa ngakho. Siyazi kambe ukuthi umlayo ulungile uba umuntu ewusebenzisa ngokomlayo, esazi lokho ukuthi umlayo kawubekelwa olungileyo, kodwa ubekelwa abangelamlayo, labangalaleliyo, labeyisa uNkulunkulu labayizona, abangakholwayo labahlambazayo, ababulala oyise labonina, lababulala abantu, lezifebe, labesilisa abalalanayo, labathumba abanye, labaqamba amanga, labafungela amanga, impela lokunye nje okuphambene lemfundiso eqotho ngokwevangeli elilenkazimulo kaNkulunkulu obongekayo engaphathiswa lona. Ngiyambonga owanginika amandla uKristu Jesu inkosi yethu, ngoba wangibona ngithembekile, wangimisa enkonzweni yakhe, loba ngangikade ngingomhlambazayo, lomzingelayo, lomthukayo. Kodwa ngahawukelwa ngoba ngangikwenza ngokungazi, ngokungakholwa. Lo musa wenkosi wanda kakhulu kimi, kanye lokukholwa lothando olukuKristu Jesu. Liqinisile leli lizwi, lifanele ukwamukelwa impela elokuthi uKristu Jesu weza emhlabeni ukusilisa izoni, engingesikhulu kuzo mina. Kodwa ngahawukelwa lokhu ukuthi kimi, engingesikhulu isoni, uJesu Kristu abonakalise ukubekezela kwakhe, ngibe yisibonelo kwabaza kukholwa kuye baze bazuze ukuphila ungapheliyo. Kuyo inkosi eyisimakade engabhubhiyo engela kubonwa, uNkulunkulu yedwa, kakube udumo lobukhosi kuze kube nininini. Amen. Lumlayo ngiwunika wena mntanami Timothy, njengamazwi abaprofeti abangitshengisa ngawe ngaphambili, ukuze ngokukhuthazwa yiwo ulwe ukulwa okuhle, ulokukholwa lesazela esihle. Abanye ngokudelela isazela balahlekelwa ukukholwa kwabo. Okukhona phakathi kwabo uHimeneyo lo-Alexandro engibanikele kuSathane ukuze bafunde ukuba bangahlambazi.